Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokwethula umbiko okunanzwa kweviki yamasiko eCulture Week, uMohato uthe ibandla leZANU-PF lizimisele ukuqhuba ukhetho olunokuthula njalo ukhuthaze izakhamizi ebulamba ukuthi zimanyane zisebenze ndawonye ukuze ilizwe lithuthuke. Lapho simbuza ukuthi baza kwamukela na impumela yokhetho lapho bethe banqotshwa, uMohato uthi abasoze bagenqula urhulumente okhethwe nguZulu.
If you lose, you have lost. ZANU-PF is not the one that has got the power.
Odliwe udliwe, onqobile unqobile. iZANU-PF ayisiwe lamandla. Abantu beZimbabwe yibo abalamandla. Abantu bangasikhupha siyaphuma. Singenzani? Ngoba liyabe selisikhiphile. iZANU-PF ayibuswa libutho, njalo ayisilo butho, ayikho unkamba zebutho. Ku-Operation Restore Legacy asobutho elathathwa umbuso, waba ngumvukela wabantu lephalamende. Wonke umuntu wathi kahambe umgaba, ngabe kwakulibutho, wayeza kotshwa, kodwa uzihlalele kuhle nemuzi emzini wakhe, azange wahlukuluzwa.
UMohato uthi kakwazi lokuthi kugqilibezelwa njani kukhetho, njalo uthi ikomishini ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC, ilolu hlangothi oluzimele lodwa olungelani lebandla leZANU-PF. Uthi bavumelana lamabandla aphikisayo ukuthi kubunjwe likomishini.
Angazi mina ukuthi kurigwa njani, njengoba ngivele ngingazi lokuthi unqotshwa njani kukhetho.
I don't know what rigging is all about.
Angazi ukuthi bakuthatha ngawuthi iZANU-PF izaqilibezela kukhetho. Ukhetho lukhutshwa yiZEC ezimele yodwa, akula muntu weZANU-PF kuZEC. Angazi ukuthi bakuthatha ngalokho.
Esethula umbiko wakhe wezamasiko, uMohato uthi kubalulekile ukuthi uZulu akhumbule amasiko akhe, ikakhulu ngalesi sikhathi kukhangelelwe ukhetho. Uthi uZulu kumele ahlalisane kuhle lanxa kulokwehlukana kwembono ngezombusazwe.
We come from a long way. And it is time.
Bakithi sivela khatshana njalo sokuyisikhathi sokuthi leli lizwe liphumelele. Singakwenza lokhu nxa sibambile kulokuzwanana. Akumelanga sixabane, sikhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zihambe kukhetho ngokuthula, kungabi lokuxhobozela, kube ukhetho olungela ngxabano.
UMnumzana Mohato uthi umhlaba uzimisele ukuncedisa leZimbabwe, kodwa usafuna ukubona ukuthi kambe ukhetho luza qhutshwa ngokuthula na kungela ukukhonona.
As a vice president of this country, I was a task.
Njengomsekeli kamongameli ngike ngathunywa ngumongameli ngisiya emazweni ase-Asia le-Europe, ngisiyabatshela ngombutho wethu lalokho esikumelayo. Bathi okwakathesi siyenza kuhle, kodwa basamelele ukubona ukuqhutshwa kokhetho ngokuthula kungelakuthandabuza ngempumelo. Singehluleka ukuyenza lokho, umhlaba uzazijikela. Unceba indlebe ngowakho.
Kulo mkhosi lapho bekunanzwa khona isiko lababirwa, bekuleziphathamandla zikahulumende ezibalisa uMnumzana Abednego Ncube, lo kaZembe kaZembe, izinduna, amalungu edalela ephalamende kanye lezakhamizi zebulamba. Ngimele iStudio 7 ngisegungu eBulamba, ngingu Albert Ncube.